Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 16 ngompandula 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Yalikhuthaza lonke ukuthi lapho kuzafika khona abantu balaba abarejistisayo bakithi asihambeni ngezithupha ezamaplastiki ezamazenge ezamaphepha imake sure ukuthi sihambeni siyerejista.
Amabandla ezombusazwe akhuthaza uZulu ukuthi abhalise ngobunengi kuhlelo oluqala ngomvulo ukuze enelise ukuvota kukhetho oluzayo.
Kahle kusho ukuthi umuntu uyabe esefunde waqedisisa ikakhulu kwezokufundiswa efundiswa ngabanye usesibangeso ukuthi laye asengakha ulwazi.
Baningi abezombusazwe kuzanu PF la ku MDC abaqhuba izifundo zabo eze PhD. Umzekeliso sesilo dokotela Thokozani Khuphe. Silengcazelo yokuthi kahle kahle kutshona ukuthi uzivanivani seqeqeshe waba ngudokotela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu sekhuthazwe ukuthi aphatheke ngobunengi kuhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo. Uhlelo lolu luqala ngomvulo emahofisini eZimbabwe Electoral Commission endaweni ezijeneyo zelizwe. Ukubhaliswa kwabantu kusungulwe ngumongameli Mgabe leZimbabwe Electoral Commission eHarare ngeviki edluleyo. Iziphathamandla zeZEC zithi abakatshana lamahofisi ayo bengaze bakhathazeka ngoba izaqalisa ukubhoda ngelizwe ngenyanga ezayo isibhalisa wonke umuntu. Kodwa labo abenelisayo kathesi bayakhuthazwa ukuthi bahle bayebhalisa. Sixoxelwa umsekeli wesikhulumeli seMDC uNkosazana Thabita Khumalo.
Ngicela ukulazisa ukuthi sonke eZimbabwe sikhuluma kunjenje akula muntu okuthiwa i-registered voter. Ngoba sesisuka ku-voters roll kamlibe sesisiya ku-biometric. Ngiyalikhuthaza lonke ukuthi lapho kuzafika khona abantu balaba abarejistisayo bakithi asihambeni ngezithupha ezamaplastiki ezamazenge ezamaphepha imake sure ukuthi sihambeni siyerejista. Ngoba nxa lingarejista ngase siyavota alisavoti. Abangenandawo zokuhlala abalotshayo ungahamba le mvilophu edindiweyo etshengisa ukuthi wathumela incwadi yesikweleti endlini naleyo olotsha kiyo iyasebenza. Nxa ulekhanti kwe-Edgars nxa ilebizo lakho kule Afrika ohlala khona iyasebenza. Asihambeni siyerejista bakithi ngiyalikhuthaza mazimbabwe amahle. Kuma kunjenje akula muntu okuthiwa urejistad. Sonke sesicijile sesiqalisa kutsha.
Lani njengebandla lilabo yini abantu abahamba ezigaba ngezigaba lasezindlini lapha bekhuthaza abantu ukuthi baphume ngobunengi bayebhalisa?
Lamaqembu ethu abama-structures abakuZulu abambe bekhuthaza uZulu ukuthi ahambe ayerejista njalo bebazisa ukuthi kufunakalani. Kodwa isiqhwesi ukukhuthazayo kathesi impile yethu sonke mazimbabwe amahle. Ozuze ubufakazi ukuthi kuyarejistwa kurejistwa njani kuma-WhatsApp lakho mvule iphepha lakhona nika omunye laye omunye ayenika omunye akakusabalale sikwazi sonke ukufika amakhona wonke aseZimbabwe.
Uhlelo lokuthathisa abantu izithupha lona lokho luvuliwe.
Uhlelo lwezithupha luvuliwe, lokho luvuliwe. UZulu bekhala kakhulu ngedaba lokuthi kumele kubhadalwe ukuthi abantu bathathe izithupha. Sagijima sibili emakhosi ukuthi hayi akukhathingisa abantu bazabhalisa imali khona bayithathe ngapha emabhenki kakula mali. Akusabhadaliswa. Ngithi kathi izithupha gijima nini liyethatha izithupha. Lama-birth certificate. silabantu labano kuthiwa ngama alien zihlobo zami hamba nini ngazothoka radio ukuze thathi sizithupa bazafika balithintele ngithathi sizithupa zaseZimbabwe kodwa abazahlangana lemigoqo engani abayizwisisi kabadinga abantu abamabandla khonapha abasedizani lapha abahlala khona babuzani ukuthi kwenziwa njani sincedisane ukuthi sikulungise masinyane kusachisi.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli seMDCT. Sokuyinsakavukela umchilo wezidwaba eZimbabwe ukubona abezombusazwe kungaba kweMDC kumbe kuzanu PF. Besiba ngodokotela ngemva kokugqiba izifundo zabo ze-PhD. Lizakhumbula ukukhona na ukube khona kuZulu kuze kuvele ukuthi unkosikazi Grace Mgabe elaye seqeqeshe waba ngodokotela ngemva kokuqeda i-PhD yakhe e-University of Zimbabwe. Umsekeli kamkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe laye sengudokotela Thokozani Khuphe ngemva kokuthola isithupha sakhe se-PhD ekolishini elifanayo ngeviki edluleyo. Baningi njalo abanye abakumabandla atshiyeneyo abaqhuba izifundo zaphezulu emakolishini atshiyeneyo. Khona ukuba ngudokotela zibani bani kutshoni? Uyachasisa udokotela Nkululeko Sfanda ofundisa izombusazwe eHuddersfield University kwele Bilithane.
Yasekase ukuthi umuntu yabesefunde waqedisisa ikakhulu kwezokufundiswa efundiswa ngabanye usesibangeni ukuthi naye asengakha ulwazi usekwazi ukuthi angamele ukuthi kube lomunye ozabe emfundisa ukuthi hayi lokho kunje la sengadinga ukuthi kathi okwenza izinto zibe lokho ezikho khona yikuphi okwenza ukuthi abantu baphile ngendlela abaphila ngayo kuyini okwenza ukuthi mhlawumbe indizamchini ihlale esemoyeni kuyini lokuthi ahamba ayebuza kwabanye ukuthi kwavela ngaphi yena uyabe sekudinga njalo akwanisa ukudlulisela phambili ikakhulu kakhulu kusho ukuthi uyabe esesakha ulwazi khonokho kuyinto enhle kakhulu nxa kuyikuthi yenziwa ngabe zombusazwe ngoba mhlawumbe sebengaba lemiqondo engconywana ekuthini balungise ukuthi abantu bathole ukuhlala kuhle njalo bathole impendulo embuzweni eminingi esempilweni njalo ekumbusazwe.
Kuyafundwa mpela akudlalwa eZimbabwe lapha nxa sikhangela abakwezombusazwe sikhangele okasukuwere oziwawo oJonathan Moyo abakubandla lezanu PF. Labo baqhuba isifundo zokuba ngamagqwetha ochamisa kweMDC ugqibile la isifundo zakhe kunyanga ezedluleyo uMakhuphe nango segqibile baningi abanye labo bebhe labanye abaningi bayafunda kwenzakalani lapha ikuthanda imfundo kuphela kumbe kuyancintiswana.
Kungabe kukuncintiswana njalo kungabe ukuthi abantu bezimbabwe vele imfundo bangabe bayiphathela phambili kodwa mbona ngani kukhona elicele futhi elesithathu khona phela ukuthi kungabe kuyikuthi imfundo leyi itholakala ngendlela elula kwele Zimbabwe. Ngoba sike sezwa phela abantu bekhala ngokuthi abantu abanjengabo Grace mhlawumbe kwesikhathi lo nkosikazi Mduru bathola ama-PhD lawa kungelampumela ukuthi ama-degree okuqala bavele ngaphi njalo bafundiswe ngubani njalo njalo imisebenzi yabo ingazange iphumele egekeni ukuze bafike kuleso sibanga. Khonokho kungabe yikuthi yikho kwenza ukuthi abantu bafunde ngoba kulula ukuthi bawathenge njalo sebebaningi abantu bezimbabwe ababizwa odokotela kungazakala ukuthi babe beqhube njani umsebenzi wabo. Khonokho mbone ngani kungabe kungeyinye yezindlela enza ukuthi abantu baphonge ukuthutha nje batholakale sebela ama-PhD. I-University yaseZimbabwe ngibona ngani isihlupha kakhulu ukuthi amaphephayo aphuma kuyo akhenje ngabantu abaningi ngoba kukhanya ngalole mali yakhe nje loba engazange afunde angagcina ethola amaphephayo ngendlela ezithize kwele Zimbabwe. Kuyahlupha kakhulu la ma-university angaphandle asesinxa kulamaphepha asuke eZimbabwe sokuqala kucubungulwe kahle ukuthi hhayi kathona aphuma kanjani. So khonokho mbonani kungaba kwinto yesithathu yenza ukuthi abantu bafunde ngoba abakwezombusazwe balezimali bayakwanisa ukuthi baphumelele nje kalula.
Asi kangele ubudlelwano obukhona phakathi kobukhokheli ile mfundo. Bakhona abachotoza ubabutsangirayi abathi alubana engumuntu ofundileyo mpela nga ngumkhokheli olohlonzi. Olomqondo njalo kodwa anxa sesikhangela ubaba umgabe ngumuntu ofundileyo kodwa ubukhokheli bakhe ubusolo kakhulu ngabantu abanengi kulobudlelwano yini phakathi kokubili lokho
yebo lo udlelwano kodwa fanele silungise into eyodwa engikhomqoka kangako upresident umgabe ulama degree amaningi kakhulu hayi wena correspondence upresident umgabe wonke ngama first degree ulokhe ngumuntu osafundayo siyabe sithi uyatshela ukuthi into zinje emhlabeni akazange afike kumbenelisi ukuba sesibangeni sokuba umuntu owakha ulwazi njalo ongakha izinto ngoba ele degree lakhe lakuqala ngabe waqhubekela phambili kuloyo khele kuyofunda ama degree angaphansi lawo waqhubeka waya phambili loba ngelodwa khonokho ngabe kumenza abe ngumuntu ofundileyo ambone kakhulu ukuthi singathi uPresident Mugabe ufundile kodwa mbone ngani mina imfundo iqakathekile kakhulu nxa abantu bengayithola besebenza umbusazwe ngoba yenza ukuthi mhlawumbe lokuphumelela kwelizwe kuphanga ukwenzakala kodwa ngiyakubona ukuthi kwele Zimbabwe abafundileyo esikhathini esiningi abakutholi kubusiba lula ngoba siyakhangela ukuthi uProfessor Ncube waphathwa njani uProfessor Jonathan Moyo uphathwa njani njalo njalo abantu ungahlangana bavele bathi hayi imfundo yakho leyo ngeke isitshele lutho bavele bachotshele khatshana ngale ngibone ngani kuyahluka nje ukuthi ukukhuluma lobani ukuthi bakhangele imfundo ikakhulu imfundo edlula phambi kwe degree mbona abantu beZimbabwe bangani bayihwacela kakhulu kwezombusazwe
uDokotela Nkululeko Sfanda ufundisa ezombusazwe ekolishini le Huddersfield University kwele Bilitane kumakhuphe sithi amhlophe Kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba namuhla uChris Gande uxoxa lomnumzana Greta Spanda isikhulumeli sikamnumzana Stanley Rafael Chuma Khumalo yena ozithi uyinkosi yamandebele
Ongokuqala ngiyakwamukela kuhlelo
Ngiyabonga baba Kanti ngiyabonga la kubalaleli bonke abalaleleyo ngalesi sikhathi Ngithi salibonani lonke
Ye ungasitshela ukuthi umcimbi lo okugcoba inkosi ukhanya ucithwe ngamapolisa lina lalivele liyiphiwe na imvumo
umcimbi wethu baba owangolesibili ngumcimbi owawuvele ukukhulunyelwa nelamapolisa kwabhalelwana lamapolisa lawo asiphendula esitsho ukuthi khona hayi aseyamukele umbiko wethu lokhu kusenziwa ngokomthetho ngoba umthetho oweZimbabwe wabo uthi amapolisa kumele aziswe so aziswa amapolisa avuma lawo athi ukuthi hayi awutholile umbiko lo
manje ekucitheni lapha izizathu abaliphe zona ngezokuthi
izizathu abasinike zona bathi bona bathiwe umhlangano lowo ungasabi khona abasatshongo ke ukuthi khona ngubani lo khona umhlangano lowo ungasabi khona kodwa bathi bale bonda bale directive ukuthi khona umhlangano lowo ungabi khona izizathu abasinike zona
yese yabona ukubana ngemva kwa khona okwenzakalayo kuphume imbiko yokubana inkosi yona yayivele isigcojiwe ungasitshela ukuthi kuhamba njani
kuleqiniso lokho ukuthi khona inkosi yayivele isigcojiwe ngoyigcotshwe ngokwesiko usiko lwakithi kuvele lunjalo nxa kusenza izinto ezinkulu ezinjengalezi kazenziwa phambili komphakathi izinto lezi zenziwa ngasese ngane ngakufanisela lomcimbi wokuthethela umcimbi wokuthethela abomndeni bathethela bodwa nasese babe sebebiza abantu bonke abanye sezizokhala nxa kwezingungu nxa kwisangoma sesizokhala kodwa abantu amaningi babe sebesenze kuphela ukuthi khona bazokholisa labanye mhla ka-12 kuvele kulilanga lokuzokwethulwa kwe
kwenkosi phambili nakukazi uzulu esithi ukuthi uyamvuma yini kumbe hayi koke thina sithi hayi konke lokho kwenziwa ngokwesiko kwenziwa ngokomthetho wakithi ukuthi agcotshwe ngesonto ugcotshwe ngesonto yena
njengoba segcotshiwe kuyini okuzenzakala uza hamba yini ebantwini njengalokho ayekwenza kumbe kukhona yini esimele sikukhangelele
baba kathesi njengoba segcotshiwe kanje usesebenza usesebenzela uZulu uzaqala njalo futhi ukungena ezigabeni zakhe ebona kodwa kathesi uzangena kakhulu nethimba lakhe esithi council elilona kathesi alibumbayo esizalibika amalanga onalo amalutshwane alandelayo sokuqaliswa baba umsebenzi abantu bonke sebesebenza inkosi sokumele iyazi izigaba zayo zonke sokumele iyazi abantu baya lezi ndingeko zabo ukuthi badingani ukuze phela ikwazi ukuselela abantu abayo ikwazi ukusebenzela abantu abayo
abanye abakwamanye amazwe afana leSouth Africa lezinduna zeZimbabwe bayakwamukela yini okwenzakele
izinduna baba zeZimbabwe ngithi mina ziyakwamukela ngokuZulu wonke lwana inkulungwane lezinkulungwane ekade zilaphana beziphuma ngaphansi kwezigaba beziphuma ngaphansi kwezinduna kodwa izinduna zakithi uyakwazi la ukuthi kathesi zisebenza zingaphansi komthetho weZimbabwe kunzima ke ukuthi zivele kodwa nxa kusiza abantu bazo kusho ukuthi khona ziyavela kusho ukuthi ziyavuma ngoba abantu ngeke basuke ezigabeni besiya kwenye indawo izinduna zabo zingazi ngeke bathengise izinduna zabo kodwa zona zivele ziyesaba izinduna zakithi njalo izinduna zakithi kathesi ezigcwele eziningi zakhona zakhethwa ngalolo hlobo olokuthi zikhethwe ngohulumende labo abakhona yikho ke ngaleyo ndlela kazibuyanga kodwa ke thina sithi ziyamamukela ngoba abantu bazobe bekhona
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
balaleli mthwakazi omuhle linabondlela zimhlophe siyabonga ukusilalela njalo ngithanda ukulikhuthaza ngilitshela ngiqinisa ukuthi inkosi thokoze kakhulu njalo inkosi iyasho ukuthi khona izaqala ukulisebenzela abantu bakamthwakazi kukathesi sokumele ukuthi sizibuthe konke lapho inkosi ebiza khona imcimbi kumele lize ngokunengbelo lizobona inkosi yenu lizokusho inkosi yenu ngiyabonga mthwakazi
hayi lathi sibongile
siyabonga
Loge ngumnumzana Greta Sibanda isikhulumeli sika mnumzana Stanley Raphael Chuma Khumalo
Okwamanje ngilifake kancane ezandleni zika sithandekile emhlanga esethulele uhlelo oluphathelane lendaba zabesifazane
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Juliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana, eye-Women Development Association in Zimbabwe. Sihlaziya inhlelo zalinhlanganiso ezokulungiselela abesifazana ukuvota kukhetho oluzayo. Siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga. Ishelo esilalo kathesi silubiza sithi thina ngolist as you climb. Sithi kubo mama, ingatshiya abanye abaphansi, asiphakamisana nini, sibambaneni izandla, siqanseni sonke. Kakhulu lo nyanga kulale system yokurejista ukuvota, okuthiwa i-biometric voter registration. Noma sakwavota ka-20 kodwa lo nyaka awurejistanga, kumele ukasi uyarejista kuthiwa ne-biometric voter registration. Omama vele babesizwa kuthiwa ungahamba uyevota kule mtshina ekubonayo. Omama bayaqhuqa, bayayisaba ukuthi kambe pho ivoti yabo izaba safe okunganani. Ama-platforms lawa futhi ayasinceda vele silama-groups abomama abafuye imbuzi, abenza izingadi. So ama-group ona la nayo aseyi-network ukuthi omama babe nendlela zokuxoxisana. Sinama-area committees. Kwenye zimbuzini khonapho lemazi ngathi nikula ama-committee So ama commissionala yonso asebenzisayo ukuthi omama kaba hlangane bazenzela ukukhothutsana ngokunikana information.
Ngezenye indlela babuya ngobuningi babo ukuthi bezofunda.
Omama babuya ngobuningi babo asibizele kumawadi. Ngoba sesananzele ukuthi ukuhamba imango kubomama imikhulu. Kungakho sizabiza ngamavillage abo. Encela ivillage siyiqume kabili. Uyasicabanga ukuthi mhlawumbe nje ila labantu engayisikiste ine-village kumbe ku-half ye-village. Okusho ukuthi nxa sesiyahlanganisa iwadi, omama sebe sibahlanganisile khosela abadlula i-1000.
Labo abakhalayo ngencwadi zokubhalisela ukuvota-ke kusukusela kwezokuzalwa kusiya ezithupheni lokunye.
Emihlangano yethu siyabiza osobhuku baba khona ngoba yibo kumele banike omama izincwadi. Isixwayiso esisinika osobhuku siyakwase osobhuku abaningi balokuzima kokubhala lawa amaphepha kabalawo. So siyacela ukuthi omama ahambe kusobhuku engelo mntwana ozafika ayizwe amazwi kasobhuku abhale. Usobhuku abesefake isidinge sakhe afakele isiginecha yakhe. Usobhuku atyela umntwana lwana abhale ngoba osobhuku abethu abaningi ukubhala laso isikhathi sokubhala siyabahlupha. Kungakho umama nxa ehamba ahlahambe lo mntu ozawe uyambhalela. Osobhuku bakuzwisisa khonokho.
Libona ingani uhlelo lweni lolu luyaphumelela yini?
Lungaphumelela ukudlula lokhu ezithandekile kodwa luyaphumelela lona. Sihlutha nje ukuthi indleko zokuyafika ubomama siyaxakeka kwesinye isikhathi ukuthola imali zamafiweli ukuthola nje into zokubhisa kumbe sithala abantu abanolwazi ukuthi bayefundisa omama ngoba asilayo imali eqondana lokuthi senze zona ezinhlelo. Ngaso kusondela ukhetho inhlanganiso yethu i-Human Development Association in Zimbabwe siyibiza ngamasikhane sithi i-HODAL yaba nenhlanhla yokuvunyelwa ukuthi kuba accredited ngesikhiwa ukuthi senze i-voter education. Kungakho sizabe sihamba labantu eJack sihamba phambi kwabo futhi sisenza i-voter education yokurejista. Ngemva kokurejista kasisami ngoba after isimemezelo seJack ukuthi sebeqalisile umsebenzi wokutraina abantu ngoba khona sekwandi bebetraina abantu ukuthi abazabe beyibo abasebenzisa imithina yakhona. Sebebatraini kusho ukuthi uhlelo lwakhona lama-electoral processes alusami. Bangaqeda ukurejista lathi futhi sesiya phambili ukuthi senze futhi more i-voter education ukuthi omama abahambe bayevota bayakhethe bakhethane futhi umama ongenileyo angayezeli kuwina ngoba umama yiba kamina.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Juliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe. Sikhulume laye eseGwanda. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile ngohlelo lwabesifazane. Kuhlelo lwezemaphandleni namuhla sixoxa ngamalungiselelo okulima. Nanku phela sesihambile isikhathi. Silomlimisi umnumzana Amandla Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Nkomo.
Sakubona ntungamile.
Yiwaphi amalungiselelo abalimi okumele ukuthi ngabayawenza okwamanje?
Impilo yomlimi ithi akuzalwa phansi. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi emakhaya lapha basanda kuqeda ukubhula amakele abo njalo abanye sebeqalile njalo lokuthengisa izilimo zabo kobo-GMP langaphi ngaphi. I think into engayitsho ukuthi ukuzilungiselela kwakuqala ukuthi phela abalimi nxa sebethengisile bengadli imali yonke bengakhohlwa ukuthi kuyathenga inhlanyelo. Siyasithi thina yisona lesi sikhathi esihle sokuthi umuntu athenge inhlanyelo ngoba Inhlanyelo ezaqala ukuthi ke khona ngabo November labo December izabe ithengwa into engephezulu. So kuya kube kuhleke ukuthi umuntu nxa elamashelene athile ahlevele ayethenga inhlanyelo ahlevele ayethenga fertilizer agcine ezilungiselele ikho kokuqala lokho. Okwesibili kulaba abalimayo siyasithi thina yisona isikhathi sokuthi inkomo zingene sibile emasimini zivuthuze nje umhlabathi njalo ziphinde ziqeda amahlanga wonke. Ngemva kwalokho abantu abanezinto zokusebenza ezifanana nabo tractor lani sebengaqala ukuthi beqala ukudweba-dweba belungisa amasimu abo bebiya bemake sure ukuthi amasimu abiye kahle ukuthi nxa sokuqalisa isikhathi sezulu kungabi le msebenzi eminingi kakhulu.
Kudaba lwenhlanyelo lapha mlimisi kulomahluko na phakathi kwenhlanyelo ethengwa esitolo lenhlanyelo umuntu ayithatha kusivuno ayabe esithole enyakenye.
Hayi kulomahluko omkhulu kakhulu ngoba siyazi ukuthi esikhathini esiningi into eyenza ukuthi abalimi isivuno sabo sibe phansi yikuthi bahlanyela ngenhlanyelo abayikhipha esiphaleni. Kangalo ukuthi ikhona imihlobohlobo yenhlanyelo ikakhulu entweni ezifana labophoko, ezifana labonyawuthi, lamabele, lezimfe, lamakhabe, lamajodo, lani okufana lalokho, lenkezo. Ye kuya kube kuhle ukuthi abantu bazigcinele inhlanyelo lamakhomane into efana nalezo. Kodwa phela entweni ezifana lomumbu nabosoya beans thina siyasixwayisa ukuthi hayi umlimi make ethenga inhlanyelo le eseselolaka ezokwenza kahle ngoba nxa uloku uthatha esiphaleni ngokuya kwesikhathi iba mdambiyana inhlanyelo yakhona ingasenzi njengalokho ebikwenza ekuqaleni.
Umqhuba wona kulomhlabathi lapho omele ufakwe khona kumbe wonke umlimi nje kumele uqhakathekise umqhuba ufake emasimini.
Nyangiza abanye bathi hayi lo uhlale eChina la futhi wacaba emasimini akula kucaba ukwedlula ukufaka umqhuba. Ngakho ke thina sithi imhlobo yonke yomhlabathi iziyenza ngcono nxa ithole umqhuba. Ake nginike umzekelo laba abantu abasenhlabathini elivuthuvuthu emahlabathini umqhuba uyaqinisa umhlabathi ukuthi ubamba amanzi. Kuthi ke kulaba abasezidakeni uyenza ukuthi indawo le ingami amanzi kakhulu ngoba iyenza ukuthi umhlabathi ube ngani uyabambeka ngesikhiwa sithi ube brittle. Then okwesithathu laba abantu abasemhlabathini ongaphakathi laphakathi ongaso chebechele njalo ongaso daka labo-ke ukudla okuphakathi komquba kuyasiza ukuthi nxa abantu sebehlanyela laphana bereduce even i-fertilizer yokuthenga ngoba sebefaka umquba. Umquba ngumuthi omkhulu.
Sigqibe uhlelo baba uNkomo, yisiphi isixwayiso esibalulekileyo mpela ongasitshiyela abalimi?
Umuntu kufanele azilungiselele ukuthi ngalesi sikhathi sesiyangena esikhathini sezulu nikuthole usulimile usugrisile amakhuba lamaketani lamajokwe lamatrekta usithenga inhlanyelo usithenga umvundiso wakho usulungiselele ukuthi nxa nje lithi tho wena ungomunye wokuqala okuyafaka inhlanyelo phansi akulo kwedlula lokho.
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo omlimisi, siyabonga.
Siyabonga kakhulu, sithi akube lenala amasuthu athi pula nala.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo. Lithiye indlebe kuhlelo lunye ngeviki eza
ngukama
namle
namle lamshweshwe
namlela nampaba.
Silethemba lixwayisekile khonapho balimi lizahlala lilindile lilungiselele ukulima phela. Ukuziqiba izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Amabandla ezombusazwe akhuthaza uzulu ukuthi abhalise ngobunengi kuhlelo oluqala ngomvulo ukuze enelise ukuvota kukhetho oluzayo. Kusengudokotela uNkosazana Thokozani Khuphe, lizwile incazelo yokuthi kahle kahle umuntu oqeqeshe waba ngudokotela kuyabe kusichoni. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.